I think ngokubona kwami kune contradiction of some sort, because ekuqaliseni umgabe wathi yena all ama vice president azakwenza ukuthi azayenza lokhu ayebe bathume khona, yena he's the one ole power, alpha and omega. Ngiyakwazi njalo ukuthi i-constitution yezanu was recently amended to say all powers are vested within the president. Ukuthi unganzelela njalo ukuthi ungagayela ukuthi Mpoko unikwe ama-ministries ayiwe engani ahlupha i-national healing, ama-security ministries, i-home affairs, i-defense, i-presidential affairs, transport, infrastructure, foreign affairs, youth and development, indigenization, the local government, lokunye okuningi-ningi, information nani. Singaqalisa ngama-ministries la-security lawa. The biggest challenge embusweni kaMnangagwa currently ikuthi amaNdebele azambuza ngeGugurawundi ukuthi wayengu-Minister of Intelligence, later on Minister of Security ngesikhathi seGugurawundi. Uyaziwa ukuthi nguye owathi khona base belohlupho lwamawu base besiyadinga i-DPT ekhuluma ngeGugurawundi. So bayakwazi ukuthi bangafuqela Umpoko oliNdebele ukuthi ekhangele national healing labo home affairs. Ayikho into enzayenzakala ngoba abantu bangabuza ukuthi Mnangagwa ungenzani, wayenza ozayenzani
manje. Nxa sikhangele ukubana leli nyathelo lilakho na ukuqeda indubo zelizwe lokuvuselela umnotho welizwe na?
Uhlupho esilalo eZimbabwe ayisi ukuthi ominista abakwanisi ukusupervisa kumbe abanye badinga umuntu okuba khangela umgabe esehlulekile for the last 34 years. Uhlupho esilalo eZimbabwe ukuthi 1, there is no investment, 2, ilizwe lengalinamali, 3, ama-policies akhona la they are not conducive for abantu abale mali ukuthi bephie bezofaka imali yabo. Nxa uzatshela ukuthi ungaba nekampani eZimbabwe i-51% izathathwa-ke inikwe umuntu onsundo seZimbabwe. Ilizwe leli abantu bayesaba ukuthi bangabuya bezofaka imali umgabo uzavuka ethi amakhiwa akafuni.